Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-11 enhlangula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kungakedluli amahola ambalwa amapholisa elaywe ukwekethisa imigomo enqabela ibandla le-CCC ukwenza imihlangano asikwenzile njalo.
Yatra sibukabanga nandelele ukuthi ukhipha embusweni buka Robert Mugabe kwachiya amalunga engathi ayaphoxana awethu si nxa kuphuma imbono ethiyene emapolisini.
Balutshwana abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abazathatha ithuba lokuxhaswa libandla le-EFF ukuthi bayevota ekhaya.
Ukukhuthaza abantu ukuthi bathembe, kodwa iqiniso khona ukuthi abantu vele isinqumo abasenza kudala. So abantu abaphandle bakudiaspora abaningi abamaye bengahamba ukuyavota bazofika bavotele uposition. Uposition ekhona bangayivotela ngikatshamisa.
Inhlanganiso ebona ngezenguqu emhlabeni jikelele eFIFA isivumele eZimbabwe ukuthi libuyele emdlalweni wenguqu yomhlaba.
Asiyabona lapho ukuthi bese kubulala amaqembu amaningi letalenta eliningi eZimbabwe, ama players engasadlaleli amanye ama team.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda
siyovota.
Kungakedluli amahola ambalwa amapholisa elaywe ukwekethisa imigomo enqabela ibandla le-CCC ukwenza imihlangano asekwenzile njalo amapholisa izolo ayala ukuthi kube lomhlangano. Izolo kufohle incwadi elotshwe iziphathamandla zamapholisa ebisithi amapholisa akumelanga avimbe imihlangano yebandla le-CCC mahlayana. Kodwa lingakachoni elayizolo amapholisa alile ukuvumela ibandla le-CCC ukuthi lenze umhlangano we-rally egogwe ngolwesine. Amapholisa athi inkundla yeNyaradza Sports Ground ibivele ilungiselelwe amanye amabandla angaqanjwanga ngamagama ngolwesine. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Kwenzelwani namhlanje njengoba izolo bevalela ibandla labantu ukuthi lilontshe? Isizathu ikuthi sebesolwe ngabangani babo abakuqala ukubasola ngama African ambassadors aseZimbabwe, bahle bamtshela mhlophe ukuthi asisoze sindoze ama election ngoba lizihwaba lifuna ukukampena lodwa. Kwabuya ama international observers missions asekhona labo bahambe bayakhonona kakhulu kubaba upresident uMnangagwa ukuthi udlalisa isikhathi ufuna ukujoina iCommonwealth lamanye ama organization United Nations landlani ngalokho abakwenzayo ukunqabela ibandla le TCC akusoze kuye ndawo ama election la azaba yize yize sibona njalo babatshelile emhlophe ukuthi kule selective lo ethi abantu bezana ababotshwa khathesi sile former minister of information energy Mdoti wadubula abantu efuna ukubabulala ngabotshwanga ntsho lamapholisa ayala ukuvula idocket sibe lo Togarepi laye egudu ungu MP wegudu south waye hambe chaya abantu ethwele abantu ngemota yakhe amapholisa atshelwa athi bayanqaba ukubabupha kule selective application of justice kutshengisa ukuthi umuntu ovela kuzana uPF kabotshwa benza umathanda ngalokho lokho abakwenzayo ukungani basebefuna ukulungisa ukuguqula hayi ngamanga bafuna ukubamba international world ingani balungisile bona besenza ubuqili lamacinga angayasoza ancedisa abantu beZimbabwe ngalokho mahlabezulu sithi khankasani ibandla lezano aliselabantu ibandla lezano selisele insiba kuphela ngoba bonke abakwenzayo lokho akuhambelani lemhlaba jikeleli ngitsho le constitution yeZimbabwe abayinanzi.
Hello ke ngamazwi kaMnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Lokhu esikudaba olufanayo, ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kungenzeka ukuthi ibandla le-ZANU-PF lingatholi amavoti eneleyo ukuthatha umbuso kukhetho oluzaqutshwa ngenyanga ezayo ngenxa yokungena kukhetho kukaMnumzana Sevia Kasukuwere. Ucwaningo olwethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer izolo luveze ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukunqoba uMnumzana Nelson Chamisa kukhetho nesilinganiso sokuyithoba minwe mbili ekhulwini i-8%. Lolu cwaningo aluvezanga ukuthi ukaSukuwere engathola okunganani kukhetho oluzayo. Kodwa ezinye ingcwethi zithi ukaSukuwere ulakho ukudla esiphaleni sabavoti beZANU-PF.
Yatrasibo cabanga nanzelele ukuthi ukukhitha embusweni kukaRobert Mugabe kwachiya amalunga engathi ayaphoxana awethusi nxa kuphuma imbono etshiyeneyo emapholiseni ngoba vele amapholisa umthetho bayawazi umthetho lowo wasetshenziswa kulama primary elections laphana kuze kuxotshwa abameli bephalamenti i-MPPT akula nto entsha kodwa nje ngibona ngathi mina ukungena kukaSevia Kasukuwere lokuvuselelwa esingathi kuvuselelwa kwehlangothi lwe-G40 sokulethe imicabango ethiyeneyo emapholiseni labanye nje ade zamuzi cha abantu abasekela iZANU-PF sesenzakalo lesivele sesiyadengisela ukuthi lokuxabana okuthize ngoba mina phela jele njengomuntu ovele ezama ukulungisa imihlangano akula mhlangano engingawucoca eRua lapha eRua ngingazange ngithiwe khona ngiye ku-head office incwadi zonke engizihambisa ku-local police lapha eRuwa lapha kumbimabhuku ngithiwa ngizibhali ngizihambisa e-head office e-Harare ngakho nxa ngisiwa kuthiwa khona sokule ncwadi amapholisa i-head office ithiyena ithi yona hhayi linama-commissionat angapha ngaphansi lingazela zimbeli imihlangano hhayi lingibona ngathi lapho akulanto enjalo sokuthe ngishithi kule minkenze esiphuma phakathi kombuso lo owezanu-PF.
Ye, kodwa sikhangela wona umbuso wezanu-PF sibonile uphenyo lwe-Afrobarometer lusithi ibandla leZANU-PF lilosekelo olunengi olukwedlula olwe-CCC lanxa kulabanye abangaphumelanga egcekeni. Singabona kusenzakalani lapho.
Abantu bayalamba sithandekile. Mina ngiyangihambe emhlanganeni lakhona abantu bayebemelele ukudla kuphela ye ngiyangihambe lomngane wami othi ngu-Lady Cross ukuhamba kwabantu akula msebenzi kodwa ye uphendulele ukucungulala okwe-Afrobarometer ye asezithi kulahlele ngaphandle kothango kodwa sifane sibakwazi ukuthi nxa nje kuqonda abantu ubabuze ukuthi liyathanda iZANU-PF yini badla ukuthi ayithanda ngoba phela abasuke balukwazi ukuthi ungubani libe ungazi uwatshela ungazi ukathi mina ama-recruiting rangers ama-title baqala bengibangibuze ukuthi hlanti wena ongwe-NDC ngwe-PPC ngwe-ZANU. ke yithi hayi mina ngichayisa intellectual irisithi kuphela abantu vele balokwephuka okuthile kodwa singakhohlwa sithandele ukuthi ye izanupiyefu labasebenzi bayo labakhona asezihlale khona kodwa abasezi bazibaningi abantu abaphika izanupiyefu nxa bebuzwa umbuzo i-Afrika ngebarometer.
Singathi ibandla le-CCC lalo liqinile njalo likhankase kuhle ukuthi lingathola usekelo
ukugcina okwenze izanu phethe kubambeni intambo lezezekhi ezezindina ezomsakazo kuza kwenza ukuthi kube lokuthi ukweyama kwekhetho kuzanupiyefu kodwa singaze sikhangele umumo womnotho uyanga kwabantu ukucaphuka kwabo ukuzonda kwabo nxa ukhuluma labo emakhaya kumbe ngathi ngathi uyabona ukuthi ye angakhipha i-CCC sengisebenzisa ukuzonda kwabo lokuthukuthela kwabo lokucaphuka kwabo bekhuluma ngentengo yezitolo yabudlwangudlwangu i-corruption konke lokhu ngibona ngathi mina ngaye ukhetho lu-free and fair i-CCC ingadobhadobha kodwa akusela thuba ethandekele ukuthi izanu bele two-thirds majority lokhu asoze kwenzakali sekwedlula lokho njengoba sesikwazi ukuthi le khathukule lasenjenile ekuyeni isendakalo lesifana esika-2008 singaba sesithutsha so ngibona ngathi mina kuza kuba lenye indlela hayi angeke ngithi i-transitional arrangement eka-ibhomandaza leyane esabhek hayi
ukhulume ngomnumzana Khasukhuwere ubona ingani kuba khona kwakhe lapha kungaletha umahluko
lapha sengibona ngathi vele uma ngoyi sengenile esiphaleni la isamagundwane umgabe ecotshwa kuhulumende abantu abakamgabe abaxotshwanga basele begcoka iy'mpahla zika-eti ngo-2013 ngo-2018 esithandekile akula muntu owayenedivesithi na umnitsa emelele izanupiyefu kamgabe kumbe i-G40 loba ezithi independent ewazithi i-G40 sengibona ngathi mina lokhu sokulethe ukwethuka kwizanupiyefu mina ngilethemba lokuthi uzadobhadobha lo jaha lo amavoti ecupha esikhaleni esikhwameni esezanupiyefu lokho kwenzeka thesi kube ngathi kule kuxegaxega lokwethuka ku-campaign team yezanupiyefu ngoba nxa bengasethukanga basuze babe le-strategy yokudila kodwa bengathuka njengabalokhuabakwenzayo bengadinga iy'ndlela zokuthi babebesenza ukuthi amavoti akakhasukhwere abe malutshwane kodwa bazasebenza nzima ngoba ujahu wakhona layo ukhanya layo ezatshaya impembe kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Lokhe sikudaba lwezokhetho. Balutshwana abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abazathatha ithuba lokuxhaswa libandla le-EFF ukuthi bayevota ekhaya. Enkundleni yebulenjini umkhankaso kaSukuwere uthi bonke abafuna ukuyavota kumele balobe imininingwane yabo ukuze baphathiswe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jesus Manampofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngokubona kwama abantu ababephumelele ukuhamba ambontu bangamvotela uKasukhuwere angabathola maybe kodwa bonata akazukuthola inumber engamfikisa loba kuphi ebantwini baphandle ngoba abantu already i-decision sebayenza kudala ukuthi masivota sivotela abantu abakhampena nje kuza ukukhuthaza abantu ukuthi bathembe kodwa iqiniso khona ukuthi abantu vele isinqumo basenza kudala so abantu abaphandle bakudiaspora abaningi ma bengahamba ukuyavota bazofika bavotele uposition opposition ekhona bangayivotela ngikatshamisa okwamanje akukheki but mnanka ulo uKasukhwere yes inamba uzoyithola and uzoyithola abantwini abasekhaya kakhulu mhlawumbe lapha asuka khona endaweni zimashana central khona ngale la ezigabeni zeHarare lalabo abantu abangathembi mnanka abangafuna ukutshamisa kodwa abazokuba baningi abantu bakhona
manje ngokubona kwakho ubona abafuna ukuthi bayevota iningi labo lingayavotela bani ngokubona kwakho njengoba sisizwa kuthiwa uKasukhwere nguye oqoqayo ngokubona kwakho bengamvotela yena yini kumbe ngabantu abayabe beyavotela uTshamisa kumbe iZANU-PF
abantu into ekhona kwamanje abantu ngathi sebayenza i-give up endaweni zepolitics kakhulu ezasekhaya ziyabahlukumeza kakhulu ngoba iZANU-PF nangokwayo abantu bayiyala kudala bayifune kodwa-ke noma bengayifuni benjalo laba abavotayo abalutshane bavotela iZANU-PF lakhona futhi noma iyab ingawinanga ngokusemthethweni iyakwenza ukuthi ama results aphume in their favor. So abantu bona ngathi hayi angeke babaninga bazovota, abantu sebayenza i-give up, indaba zombakazo zaseZimbabwe hayi khaya ngathi abane bakhona abasela interest naso. Uyakhula abantu abaphandle, abantu abasekhaya yes banawo, kodwa lakhona futhi lakho bayazama kodwa kuyehlula kho abawufisa ngoba kuyatshontshwa kuma-elections laphana.
Ngokubona kwakho abantu balakho balaso yini isifiso sokuvota kumbe vele sebelahle ithemba bebona okwenzakalayo? Ikakhulu sike sabona kuthiwa khona amabizo abanye ababhalisayo ukuvota kawabonakali, akusoze na kunyambise inhliziyo zabantu khona lokho ukuthi bayevota?
Ngokubona kwami ngibona ngathi abantu abazuhamba ngobunenge ngoba ama-elections akhona phakathi kweviki 1-2 abantu vele abazange bayibhalisa, abaningi abazange bayibhalisa. So ngoba ithuba lokuthi umuntu alithole ayevotela lapho ababhalisela khona esigabeni lapho asuka khona mhlawumbe angeke libe khona, abantu abazukuba baningi. Ngakho labantu abazohamba nje bazohamba inani phansi kakhulu, ayazuba inamba ephezulu.
Lo ke ngumnumzana Cassius Jesus Manampofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote
ngenkomba. Inhlanganiso ebona ngezenguqu emhlabeni jikelele eFIFA isivumele eZimbabwe ukuthi libuyele emidlalweni wenguqu yomhlaba. EZimbabwe laqotshwa kumidlalo yeFIFA nyakenye ngemva kokwetheswa icala lokungenisa izombusazo emidlalweni wenguqu, njalo lokuthi inkundla zelizwe yazilungelanga imidlalo yenhlanganiso le. Izolo iziphatha amandla zezifa zenze umhlangano zavumelana ukuthi kubunjwe ikomiti ezandulela umhlahlandlela wokubuyela enkundleni kwamaqembu eZimbabwe ekhokhelwa ngumnumzana Lincoln Mdasa okomnyaka owodwa. Amanye amalunga alikomiti nguRosemary Mugatsa, Sikhumbuzo Ndebele loNyasha Dashinga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izenguqu umnumzana Tim Moringai.
Hayi kuhle lokho ukuthi inguqu siphenduka eZimbabwe after iFIFA lay isilift ama sanctions eyayifakile last time ngoba igovernment ibisingenele ezindabeni zezifa. Siyabona lapho ukuthi bese kubulala amaqembu amaningi letalenta eliningi eZimbabwe, ama players engasadlaleli amanye ama team awamanye amazwe ngoba iZimbabwe was banned from playing kuma competition wonke from Africa Cup of Nations to ama regional tournaments sanctioned by FIFA.
Siyabona ukubana iFIFA ikhethe abantu okuthiwa yibo abazaba bebona ngezenguqu kulungiselelwa ukuthi ilizwe liphenduke ukuyadlala lamanye amazwe. Ngokubona kwakho laba abakhethiweyo ngabantu abaqotho yini abazaqhuba umsebenzi ngemfanelo?
Ukungeniswa phakathi kweFIFA again okwathi sesikubonileyo is a step in the right direction ukuthi kuzaba kume njani ukuthi iZimbabwe iwele in the FIFA family. Hayi siyabe sesikubona sesihamba lathi. Abantu abakhethiwe labo ukuthi are they of high moral character, ngiyabona layo iFIFA iyenze homework yayo, yabona ukuthi yiba bafanele babe khona okwakathesi, but babanike isikhathi sika-June 30, 2024 ukuthi balungise zonke iy'ndaba zenguqu eZimbabwe. So sizabona ukuthi ukuhambisa baza kuhambisa iFIFA khathesi, asisafuni ukubona ukuthi i-government ingantwa yangenela in this situation ngoba abantu abaningi engingakutsho earlier they suffered because of ama decisions anjalo. So hayi lokho kuyabongeka ukuthi iZimbabwe isiphendukile kwanamhlanje.
Alo ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula izenguqu. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amadoda amabili adabuka kwele China angenelwe endlini yawo eHarare athathelwa imali engamadola emelika zinkulungwane ezilikhulu. UWang Zhou loFei Zhou balamabhizimusi ezokwemba. Iphepha ndaba leHerald lilodaba lokuthi umphathi ntambo wezemithetho omnumzana Ziyambi Ziyambi izolo wazise ukuba ibandla lezano PF lele MDC Alliance azaphiwa imali elibhiliyoni elilodwa phansi komthetho wePolitical Finance Act. Ibandla lezano PF lizathola imali engamadola edlula angamakhulu azinkulungwane 700,000. Kuthi ele MDC Alliance bese lithola enye ingxenye eseleyo. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela sanibonana ku Studio 7 okhulumayo nguBen Chabalala laphana eKhezi kwaNdlovu. Ngisathanda ukuphawula ngalento lena yokubanjwa inkunzi kwale bhasi lena la eLouis Trichardt eMakhado eJohannesburg emisuka eJohannesburg eZimbabwe. Lento lena ngibona ngathi ubudedengu busekubo abanikazi bebhasi la kuma office wa la ku Department of Transport yena le yamabhasi. Ngezizathu ezibalulekilezo ukuthi kungeke ungitshele ukuthi uthwala stranger from South Africa to Zimbabwe umuntu ongambonga amazi igama lakhe engela passport ongela soni isithupha umthwale ebhasini umango ngaka yikufaka impilo zabantu engozini enkulu kakhulu lo. So amabhasi lawa wonke athwala amadouble up sicela ukuthi avalwe awavalwe lamabhasi. Ibhasi itransport esasiyazi ukuthi iphephile, itransport esasiyazi ukuthi isafe ekuthwaleni abantu bonke abalamaphepha. Kodwa mase beqala ukuthwala abantu abangelamaphepha sebebuya babajikele endleleni ngibona ngathi ubudede ngobukhona kakhulu. So lento lena no it's not right at all.
Umuntu lo mntwana ongaphandle kwelizwe asikho isidingo sokuthi abelo isiyagidima razina lezitsha lezi aloke rojwa ngezigwa ezibolileyo. Isimo sisibi kangaka isikhathi sokuthi balwise ukuthi baphume manje ngoba kuyacaca ukuthi into yabo abayenzayo kwenziwa abantu izilima kahle kahle. Isikhathi sokuthi abantu balwise ukuthi uphumele kongabantu lokhu ngoba ayikho nje leyodwa into abayizamayo. Umane bathi idola le ibhondi liyavuka livuka kuphi ibhondi njalo uzibona ukuthi abantu bakhona abalanqoma manje basebenzisa idola lasemelika bathi khona abantu abe-triple C basetshenziswa imelika bayabona waye bengayekeli ukusebenzisa idola lasemelika ukuze kubonakala ukuthi bona bafuna ukusetshenziswa imelika abafuna ukudlelala imelika uzibona ukuthi yadelelwa kahle kahle ngalaba abantu laba abayizehluleki. Ngicabanga ukuthi yisikhathi sokuthi abantu manje bakhithwe laba abantu la 23 August abantu bavotele uChamisa khithwe le mgulugudu le. Ngiyabonga okhuluma umasenga ngilapha obulawa ephumule emadonkeni.
Ye ngiyabingelela ku-Studio 7 ninjani nonke nje uStungameni Nkomo Gibbs Dube Ezra standekile nonke nje nabaningi engababalanga siyanithanda kakhulu umsebenzini wenzayo siyabonga kakhulu. Ngizothanda ukuphawula kancane ngebandla le-Triple C lapho okhulumayo ngoGift Sibanda lapho e-Alexander eJoburg. Ibandla le-Triple C hayi aliyeke ukukhuluma amanga. Ibandla le-Triple C ngiyezwa bayakomplaina ukuthi okhansila laba abakobulawayo abakhala ngokuthi bona bafuna ukuzimela ngoba bakhethwa abantu babo i-Triple C abalethela abantu babo abangaba i-CCC inobandlululo oludlula ilwezana iyafana nje nezana akukho bungcono laphana bazikwaze ngowabo umkhonto uma bedliwa nge-23 ka-August bengakhali yibo abazikwaze ngowabo umkhonto ngokuhluleka ukuhlonipha abantu bemathebeleleni. Abantu bemathebeleleni bafuna ibandla elizobahlonipha lilalele izikhalazo zabo njenge-MRP umthwakazi Republic Party iye yabona ukuthi la noma ngasilali nendlela amaqembu lazombusazo waseZimbabwe abanandaba nabantu bemathebeleleni. So ngokunjalo bantu bakithi ubaba lo uMagalela Mafa engumuntu omdala kaye ukukhuluma amanga ethi kona abantu laba bathengwe izano kuyamaphutha abo ubuholi be-Triple C yibo obuhluleka ukulungisa i-problem eyayenziwa izano bayenza straight nale nto eyenziwa izano ukuba nobandlululo ebantwini bamathebeleni ukusithatha kancane abasihloniphi total abantu bemashonaland abahlukane nje nokuthi bethi bazothatha izimbabwe bewine abakhohlwe behlanganisa isizwe sesixexebuka kwesinye isizwe ngenxa yobandlululo khona lapha ezifana eZimbabwe ukuthi uma ungumuntu wasemathebeleni ndawo nakwa isikhalazo zakho azizwakali nemisebenzi yasinikezwa abantu be-CCC laba abaholi be-CCC abayeke nje ukuvika ngamanga bethi abantu laba bathengezana cha kungenxa yokuthi bona bayehlile ukuhlonipha abantu bakithi sinabo abantu abahloniphekile kwampana abangaphathi abantu bakubo emathebeleleni kanti wabona wayebezigakathekisa kakhulu besilethela amashona abahlukane nathi nje sizimele nathi beke besihloniphe so hayi kuye ekhethweni nje next month kuhanjela umthetho kodwa bengacomplaini vele bazodliwa kakhulu futhi kakhulu ngiyabonga
salibonani sesakithi samandebele sakomthakazi yabingelelwa undodana ifans inkosenzana umhlakamancube salabhase ejolojo komlevis ngicela sesakithi samandebele asihlangane abakhulu labancane bantu bakithi bayahlupheka siyahlupheka asihlanganeni sibe nyandani funeni inkululeko kwelakithi impilo iyatshintsha ubuhle bezwe sizobona ngasimeni eqinisweni sihlonipheni unkulunkulu sithandeni kunye nesizwe sakithi ndi phambili ngomthwakazi viva ngamandebele amahle sizwe
salibonani basakazi be-studio 7 ngalibingelela nabalaleli hayi siyabezwa abantu bathi umama khuphe waphuma e-Country Park ngenxa ye-tribalism amadoda lezi nsuku too much amangamanje umama khuphe ulesizathu sakhe samenza wastepa down ndingambuza ebeselitshe ukuthi kezwa ukuthi sifakaza ngaye amanga amangaka ncedi njalo amangenelwa akhuluma kwi-studio 7 ngeke dilize ibandla le-CCC labona ababahlala bekhala bethi bona hey bavalelwa phandle yeiselekthini le yabavalela phandle wabuya uchipaya ezolungisa udaba labo besabe uyafesana lo chipaya bekwazi uchipaya uyabazi ukuthi ngabe MDC bazahlala bekhala kwi-studio 7 but akula nto ezokwalungela njalo ukukhuluma kubi kwabo ngebandla lethu kwi-studio 7 vele yikho kuzokwenza bengasathi bakhethwa nyamangala bethanda izikhundla ngoba uchipaya wayelande khona lokho ekwazi ukuthi indaba ze-CCC zilalapho ezilungiswa khona nothi kwi-studio 7 besabe uhamba bathi beqeda abathatha i-picture kachipaya ye-accident ka-2021 bathi uchipaya uchaywe ngabantu kobulawayo amadoda lezi nsuku too much amanga njani uchipaya engazange walwa labantu la wona gawule wona ohlala ukukhuluma ngokuthi xa ukuzwa nge-violence uthi wona i-CCC ngevasababuya behlala etafuleni bedle ndawonye bezwa lini izani uphefinga lalo muntu uyabulawa bangabomi khuluma kanje ujonathan imoye labo kaswirele besabe ubuya elizweni baphuma bebaleka beseqa abadlula ngeboda besesabe izani uphefu lifuna ukubabulala lithi lina liyabulala lawo nje uyakwazi kade sikunje sikhuluma sohlezi ekholoji phezu kwamangcwaba adalwa izanu PF irepha abantu bebabulala wena ngakholwa wena umamakho wena wamithiswa ngegugrawundi ngababulali wena ngendlela osupporta ngayo ababulali uyakhanya ukuthi igazi lakho liyakhonektha ekubabulali wena
so kanjani balaleli be-studio 7 ngufela iqinisa lo okhulumayo hayi ngixakekile ngididekile ingqondo yami phansi phezulu ngale i-research eyenziwe ithiwa i-Afro Veronica yakhona leyo akazi ukuthi kathi le ukuthi iyenza iqinisa Ma ngabe kuyikuthi iyenza iqinisa pho izano ivalelani imihlangano amaphoyisa ayivalelani amarale amanye ama opposition party ma kuyikuthi leyo iresearch yabo bayenzile bayithola ukuthi injalo why ngisho ukuthi bevale ama opposition party angazi ukuthi noma nayo iyenza into e right noma iyenza into e wrong asazi phela nakhona abantu manje sebeshaya uvalo ma bebona laba abantu abenza iresearch bababuza ukuthi wena uyavotela bani mana bethi ngiyavotela izanu ngoba vele izanu yona iyaziwa nje kuyiphathi yodlame maybe kokubi kwesinye isikhathi abantu sebesesaba nalokhu noma bemuntu ezoya ebhokisini ngoba abezanu vele bayethwisela ma ngabe kusuke kumavoti kuthiwa hhayi siyobe sikubhekile ukuthi wena uvotela bani ma ungavoteli i-opposition party sinawe bayethwisela ngalokho kuyikuthi abantu abazicabangele bona ngoba izwe leliya selifile umuntu ma kuwukuthi engavotela izanu usho izani uma ingaphatha more 5 years coming leliya lizwe zicabangele unongwakho ukuthi liyabe linjani liyabe libukeka linjani impela ngezanu ngoba izanu ihlulekile 40 something years iyobe iyenzani futhi okunye ukudlula lokhu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ku-WhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318 silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kungakedluli amahola ambalwa amapholisa elaywe ukwekethisa imigomo enqabela ibandla le-CCC kwenza imihlangano asekwenzile njalo balutshwana abezimbabwe abahlala kwele South Africa abazathatha ithuba lokuxhaswa libandla le-EFF ukuthi bayevota ekhaya silugqiba ke lapha uhlelo lwethulwa lamhlanje. Nxa lifuna lingaya ebulenjini ku www.voaindebele.com liyelalela njalo indaba zethu. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ntambama ngo 7:30.